into ekhona ukuthi abantu be MDC Alliance abalitshele iqiniso ngenani labantu akade belalo i-1500 leyo echiwoyo. Ambona ukuthi kungaba liqiniso labantu abaphume kithi, ngoba besiza kubakwazi njengeparty, njengabantu esiphila labo abakuma structures ethu esikhuluma labo suku zonke, thina amalunga akuzigaba zethu zebandla zama-branch zama-ward nama-district, ngabantu esikhuluma labo. Okungeke kwenzeke ukuthi kuphume abantu abaningi abangako singakwazi. Okwesibili engithanda ukuthi sikunanzelele ukuthi thina njengebandla le-MDCT asilwi kakhulu le-MDC Alliance, asila nhloso yokuthi sibe siphoselana amazwi lelinye ibandla eliku-opposition. Thina sikhangele kakhulu ukulwisana le-ZANU-PF. Kuba buhlungu kakhulu nxa kungathiwa abantu basukile kithi baya ku-ZANU-PF, njalo sikhangelele ukubana sibe sidiliza i-ZANU-PF ngoba yiyo esiyehluleke ukuthi ilethe ukudla ematafuleni abantu, yiyo ehluleke ukuthi yenze imisebenzi, yiyo encindezela abantu, yiyo esilethe lonke uhlupho ongalucabanga khona ngale enkayi okushiwo khona. Ngakho asila nje intshukuntshu yokuthi sithole siphoselana amazwi le bandla le-MDCT Alliance, kungabe kuyasidalisa kakhulu nxa bona sebengabantu abahlose ukuthi bazobhidliza ku-MDCT kuze kufike esigabeni sokuthi baqambe amanga angangokuthi bakhiphe amalunga ethu angafika i-1500 ngendlela zobunyonyo ebusuku thina singakwazi.
Udaba lukaBhebhe oselilunga le-MDC Alliance ulubona njani?
Nxa sinanzelela nje imifanekiso ephumileyo ntungameli, abantu esibabone bekulowo mhlangano wokwamukela umhambuma onguBhebhe nje esimaziyo ngudumalazo kusasa lapha kusisa ulapha ngumuntu owaxotshwayo ebandleni le-MDCT ngomva kwekwephula izisekelo zombuso webandla lethu. Waxotshwa yibo bonabo abantu benkayi okusokuthiwa namhla abalikhulu lengxenye bangamlandela. Abantu be-MDC Alliance abazame ukuziqoqa bafake indlu yabo esimeni esihle, hatshi ngamanga lokuzama ukuthi babe ngabantu abazahlala bona beqambela abantu amanga besenza ipolitiki zokuthi kukhulunywa amanga. Iqiniso elikhona ukuthi kumele sizivuthe njenge-opposition. Iqiniso elikhona ukuthi i-ZANU-PF government le-ZANU-PF party isiphambanise iZimbabwe okumangalisayo, okumele ukuthi kube yiyo esihlosa ukubana silwisane layo, hatshi ukuthi kuze kufike gabeni zokuqamba amanga ngamabandla anjenge-MDCT elisazama ukuzivutha ngomva kokulahlekelwa ngubaba upresident uMorgan Tsvangirai.